Umhlangano lo ubuqoqwe ngabenhlanganiso ebona ngamalungelo oluntu e-Transparency International Zimbabwe. UZulu uveze ukungethembi ukusebenza ngokukhululekileyo kwekhomishini okumele icubungule imikhuba yenkohlakalo elizweni e-Zimbabwe Anti-Corruption Commission. Umnumzana Njabulo Moyo, obemele inhlanganiso ye-Transparency International, uthi inkohlakalo yiyo engezelela indubo zikaZulu elizweni.
Kanje besihlangene lapho kobulawayo ngohlelo lwe-regional anti-corruption indaba. Khona kuyinkundla yokuthukathuka izinto ezigqagqele ubugwelegwele ezigoqela ukubana uhulumende uthethe inyathela lokufaka ikomishini. So siyahluza ukusebenza kwekomishini, sihluze lokusebenza kwenhlanganiso ezishiyeneyo ezizimele zodwa lenhlanganiso ezisebenzelana nengatsha zikahulumende ukubana ingalwisa njani ubugwelegwele njengobana kuyibo okungezelela indubo zikaZulu.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi ikhomishini le efakwe nguhulumende ilomsebenzi omkhulu wokwakha ithemba kuZulu.
Okuqakathekileyo ukuthi ukuthi izakhi ile ndlela yokuthi kwenze lokho yikuthi ifundise abantu kule ndlela esingathi nangezengeze whistleblowing ukuthi balimukise izakhi nxa kukhona abakubonileyo okubugwelegwele njengokuthi abantu bafundise bekwazi lenanto ezikhona abangazisebenzisa mbe kula kuboneni babone ubani esenzayo. Ngokunjalo mbona ngani kungaba ngcono. Njalo futhi okunye ukuthi kumele izakhi yenze isathi ngesithiwa ibhinja i-confidence ukuthi abantu bayethembe, kumele ibe close to people and ibona ngani isebenza. Umbuzo ukuthi khona na kule portal kuyini yini uhulumende uyafuna ukuthi i-corruption ibuyiswe kumbe le-youth service. So konke lokho mina mbonani kwenza ukuthi khona kube ngcono ukuthi uZulu ethembe ukuthi izakhi zasebenza.
Umnumzana Mlando Ncube ongukhansila wakoBulawayo uthi uhlupho lusebantwini ababona imisebenzi yenkohlakalo kodwa bazithulele.
Olegwele le abayithi corruption ibulala isizwe kakhulu, kodwa inkinga esilayo yokuthi bonama okuyibomele esikhangelele ukuthi besikhangelele isizwe sethu kungumkhonomethi babatshontshayo. Kodwa inkinga ayiso kubo bona abatshontshayo, inkinga esebantwini ababona bethule. UZulu wonke kumele amangale. Umuntu lana akatshontshele ilizwe, utshontshela thina. So kufuna sonke lokhana kukabili abomthetho lathi njengezakhamizi esithe sitshontshelwayo.
Umnumzana Decent Bajila ongomunye wenkokheli yabatsha kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza ukwethula kwemithetho ejezisa kanzima abafunyanwa phela amacala enkohlakalo.
Ngibona ngathi udaba lwe-corruption ludaba oluqakathekileyo ukuthi abantu baluzwisise, kodwa isifiso sami ukuthi ngakuyaba le mithetho ekhona eyenza ukuthi inhlawulo zokuba corrupt zibe nzima, fanale lokugwetshelwa umdili kajele ukumbe ukuthi uthathelwe impahla yakho ongabulayo yonke ngesizathu sokuthi ubanjiwe ukuthi ubuyenze i-corruption. Kunganani lokuthi i-corruption yakhona ubuyenza uphakathi kwahulumende kumbe ungaphandle. Labadala beme ukuthi bebesenza ukudiza behamba labantwana, ngoba lokhu kuzadala ukuthi i-corruption iqhubeke ibe lisiko sisiya phambili.
Abenhlanganiso zenhlangothi ezehlukeneyo zempilo abakoBulawayo bahlangene lamhla bexoxisana ngodaba olusegudwini eZimbabwe abaningi abakholwa ukuthi yilo oselubulele ilizwe olwenkohlakalo. Emhlanganweni lo kuvele ukuba kulesidingo sokuba ikhomishini kahulumende eZimbabwe Anti-Corruption Commission yakhe ithemba kuZulu ngoba iningi likhanye lithandabuza ngokusebenza kwayo ikhululekile. Abekhansili yakoBulawayo bakhuthaze uZulu ukuthi angathuli lapho ebona umkhuba wenkohlakalo usenzakala. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.